kukhanya vele awula mahluko ngoba ngilokhu ngibona amalayini elokhu ekhona emabhenki abantu abahamba emabhenki besiyadinga izimali zabo ngabazizuzi. Ngizwe khona u-economist uProsper Sitambala esithi yena kuthiwa kumbe i-inflation seyehla yini, kodwa yena bechasisa, ngiyavumelana naye ukuthi ukwehla kwe-inflation ukuthi vele abantu kabanamali yokuthenga, yikho kungathi into ziyehla. So lokho kuthiwa khona wafakwa imali emsikeni i-reserve bank, angiboni ukuthi umnceda lutho.
Iyona siyafakwa yini limali kumbe khona izafakwa?
Loba ungaze uyifake kawusoze kukhanya, ngoba nxa umuntu ade vele efuna i-$200 engaze ayizuze i-$200 yakhona, uyahamba ayigcina ngkhaya. So imali yonke engenayo, ngoba vele sokule deficit, vele sokule godi, ukuthi vele sithwele nje amagabha avuzayo, kawusoze kukhanya uzayenza yini i-pronouncement ukuthi imali isinjenjele. Kodwa kulaba abalandelela ama-units akhona imali amanamba la khona, kodwa kabakafuni ukuthi sebeone imali entsha, angikholi ukuthi seyangena imali yakhona.
Sesondele uMpalakazi, ikhefu elikhulu mpela lapho abantu abaningi ababe bedinga khona imali emabhanga. Ubona uyabe uminjani umumo ngoDisemba lapho?
Kuyakumi manzonzo, ngoba kuzahlangana lesikhathi lesana sokuthi abantu kuthiwa khona baye besebedinga ihlanyelo ngapha bona omgabi wakhona ngowekhomanda agriculture, kusho ukuthi vele imali yakhona iyabe ivele i-on high demand, abantu bazaqala okuyidinga lokuyifihla kungaze kukhunye indaba yamabhonus ngo-November, yikho lapho ezaqala khona inkinga. So zabona ukuthi kubonakana ngo-October vele kuzahlupha. So angiboni ukuthi vele into le bazakwanisa ukuthi bayilungisise amajahe e-reserve bank.
Izisebenzi zikahulumende zona kuyini ezingakukhangelela khonapho?
Ye, izisebenzi zesihulumende bazazicilwa, ngoba bazabatshela ukuthi imali zenu angitsho sizathi na umongameli welive sithi yena ofuna ukunikeza imali amasosha imali eninganyani. So izisebenzi zizacilwa, bazafakelwa imali yomoya kuma-akhawunti abo, imali yakhona basoze bayithele nto, ngoba vele iyabe ziyinombe ufune, kodwa bona babe befuna phela i-cash yokusebenzisa ngama-holiday. So bazacilwa ukuthi eselinikile ibhonus, kodwa imali yakhona iyabe iyimoya eyamaphepha emabhanki. So vele kuzakuveza ukuqinbenjani u-PFF.